Inengi labantu edolobheni lakobulawayo liphume kuseni linesifiso sokuyahlola amagama abo ku-voters roll. Lathola izisebenzi ze-ZAG namapholisa lesithi ingwalo ezimumethe amagama abo azilalethwa kulezo ndawo. Ukukhathazana Helen Zilira ngomunye wabavukela endaweni ezivukelwe ngabe-ZAG kodwa ohambela ize.
Akula muntu othole lapho kade kuvulwe khona. Ibulawayo yonke bekuvaliwe. Abantu bebehlezi belindile. Abantu bebemelele ukuchecka amabizo abo. Mina umbuzo wami usukuzeki ukuthi maZimbabweans asivuleni amehlo ngoba sekuqalisile. Siza kukwanisa yini nxa sisehluleka ukuthi sidimande ama-rights ethu ukuthi izeki i-announce i-date elimhla ka-27 to 31 May.
Ugogo uMangwenya ukhala ngokuthi abezeki badlala ngengqondo zabantu.
Izeki le yiyo efuna ukusitshayelela phansi njengeminyaka yonke. Ukusukela kwavotwayo izeki yetshayelela abantu kusukela kulo nkomo yewinile zeki. Into yonke into lokho silandelela zeki.
Unkosikazi Bongwe Ncube uhambe labangane bakhe ukuyahlola amagama abo bathola tololo. Uzonde kakhulu ngesehlakalo sanamhlanje.
Basebenza kubi mina ngithemba selinye ungana. Ngabatshela ngathi mina okutho ukuthi mina nxa sikhangele ungakangaka lapho engivelela khona liyakwazi ukuthi uqhathana unganani. Khathesi abantu laba ukuthi babuya lapha ngihamba labo khonapha bezekhangela ukuthi amabizo abo nampa bayabuyela. Lithi lisetshenzwe njani. Li-announceleni intweni le libona ukuthi isikhathi senu esokuthi lisebenza sikafiki.
Ukhansila wempopo Donaldson Mabutho ukhuthaza uZulu ukuthi angakhalali njalo angalahli ithemba kodwa abuyele njalo kusasa.
Sithi abantu bakithi bengadeli, bengadinwa. Lathi njengabo kukhansila sishalo sincedisa sibhoda sonke ama-centers ona lawo kusasa avuliwe. But into esithanda ukuthi sikhuthaze ubulawayo omuhle, umthokazi omuhle ukuthi hhayi bantu bakithi asingadinwa. Kusasa sivukeleni siyekhangela amabizo ethu, siyakwazi ukuthi kule ndaba ze-debt limitation ingeke isitshintshile. Asihambeni siyekhangela ubona ukuthi uvotela ngaphi njalo kuwadidi.
Kukhanya indawo eziningi zelizwe abantu babenelisanga ukuhlola amagama abo namhlanje. Umnumzana Bert Nico Bepe webandla eliphikisayo le-TCC uthi enkayi lakho akulanto eyenziweyo.
Ngikhuluma kunjenje enkayi i-material ngikhona ifike kuma-venues namhlanje. Ngizindlela namhlanje akula msebenzi oza kwenziwa ba ngesenza i-setup. Njalo ngizokuthola lapha kobulawayo-ke imishina kayikafiki sikhuluma kunjenje. Kusho ukuthi ngezindlela ezinye zafika namhla ebusuku kumbe zafika kusasa. Ngezindlela-ke kutshengisa-ke engikutshoyo ukuthi-ke i-ZAG ayikho prepared to run these elections.
Osebenzela endaweni zabalwela amalungelo oluntu uReverend Anderson Sibanda uthi okubuhlungu ukuthi abe-ZAG abaqhafisi ukuthi kungani lolu hlelo lungaqalanga kuhle namhlanje.
Okuyinto edanisayo kakhulu ukuthi iMabhalisana Commission yehluleke ukuvula ama-ofisi abo. Kulapha betshele abantu ukuthi abantu babuye bazokhangela bazohlola amabizo abo. Kodwa le njengoba bechasi singazi ukuthi isizadobeyini sihlangane ukuthi sicabanga ukuthi mhlawumbe indaba zokuthi ama-logistics abe ngakabi in-place kuyenzakala. Kodwa into esesiqhanaleyo ukuthi basitshele in advance baxolise uZulu.
Indawo eziningi zelizwe ugoqela iHarare ebezibekwe izeko ukuthi abantu bayehlola amagama abo ku-voters roll zibiwa ziphuzile ukuvulwa kuthi-ke lezo zivulwa ngo-7 ekuseni besengenawo uluhlu lwamagama abantu. Lokhu kubangele ukuthi umqondisi obona ngezokhethwa ku-ZAG umnumzana Yithole Sligwana ethulele intethezindaba umbiko othi ikhomishini yakhe engxenye ingagcina isengeza isikhathi sokupha ithuba uZulu ukuthi ayehlola amagama abo akhona na ku-voters roll. Imizamo ye-Studio 7 yokukhuluma nayo Sligwana yehlule. Esithi sikhulumele se-ZAG uDustin Manyawo yena bengasabeli umakhalekhukhwini wakhe. Abantu abaningi bathi bafuna ukuhlola amagama abo ukuze babone ukuthi bavotela kuziphi indawo kulandela ukwehlukaniswa kwemingcele emitsha eyafakwayo ngaphansi kwehlelo le-delimitation olwaqhutshwa yi-ZAG. Uhlelo lolu luyaqhutshwa kuze kuyefika mhla ka-31 kweKwezi lonyaka. Ngibe ne-Studio 7 igama lami ngeza-Jesus Banda.